tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla zingamathumi amadathu kumpalakazi 2018 ngokepstove. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela abasathuthukayo bathi kabasuze bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngezifundo.
Uminista we-health uzama ukuthatha ama-students ayebefundela i-medicine e-University of Zimbabwe ukuthi be-replace odokotela laba abasasebenzayo abayi-530.
Abantu abaningi bathi kababoni kusiba lenguquko kwezomnotho ngomnyaka ozayo.
Umnyaka suphelile u-2018, khathesi sesingena ku-2019. Nxa sikhangele abadala bezanu, siyabona ukuthi akula nto abayaziyo abazayenza.
Sizalethulela lokubhekanela abatsha.
Muzi wakhiwa ngothando.
Umuzi wakho ngothando bafo ingoma engirekhodi umnyaka ophelile 2017.
Ngokuhlwa ukuthi silohlelo lwamasiko njalo lohlelo logolo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Odokotela abakhalele umsebenzi bathi abanye babo abasanda kuloba imihloliso emakolijini bathi kabasoze bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lwezemfundo yaphezulu njengalokhu okufiswa nguhulumende. Bathi ukuganga okwenziwa nguhulumende ofisa ukuthi odokotela laba babe njengezifundi ezisemakolijini yemfundo yaphezulu kulokuthi babe ngaphansi kohlangothi lwezempilakahle. Bathi uhulumende wenze lokhu ukwenzela ukuthi bethusele odokotela abakhalele umsebenzi bekhonona ngeholo lokunye okumbalwa. Odokotela abafika amakhulu amahlanu bamiswe umsebenzi okwesikhatshana inhlanganiso yi-Health Service Board enikwe amandla yi-Labour Court ukuthi ijezise labo abakhalele umsebenzi. I-Health Service Board eqhatsha odokotela yiyo ebilobelana izivumelwano labodokotela abafundela ezempilakahle ezibhedlela ababizwa ngokuthi ngama-junior doctors. Kodwa umsekeli kamongameli u-retired General Constantino Chiwenga ubike ngeviki ephelileyo ukuthi odokotela laba sokumele bambe ngaphansi kohlangothi lwezemfundo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lodokotela Mthabisi Bhebhe, unobhala jikelele wenhlanganiso yamadokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association.
Kuyadanisa lokhu. Esikubonayo ukuthi uminista we-health uzama ukuthatha ama-students ayebefundela i-medicine e-University of Zimbabwe ukuthi be-replace odokotela laba abasasebenzayo abayi-530. Lawa ngama-students ebelokhu befundela ukuba ngodokotela ama-results abo engakaphumi. Yena ukubona kule sensi kuye ukuthi ethathe la ama-students ewafake ezibhedlela ama-results abo engakaphumi njalo odokotela bonke bekuyi-industrialization. Dathi sethuka ukuthi lokhu azama uku-achieva yikuyini.
Sizwa kuthiwa njalo lani bafuna ukuthi nxa ungu-junior doctor ube le-contract entsha, kuthiwa ni kona?
Contract le elikhuluma ngayo kuthiwa yi-interim contract. Asiyizwisisi ukuthi kuzama kutshoni khonokho. Ukuthi umuntu uyasayinisa i-contract engazwisisekiyo besithi kudla kuyabuya enye i-contract phambili umuntu sevele echase umsebenzi. Sikubona ngani butsotsi nje ofuna ukwenzakala. Ubutsotsi bangikhona kuza opressa odokotela ababuyayo abazazijoyina later. Ama-rights abo bona njengabantu abasebenzayo. So kuyadanisa sikule ukuthi u-employer wethu kaphumele egcekeni ngento afuna ukuyenza. Uzama nje ubutsotsi bonke ukuvala izinto ezenzakala ezibhedlela.
Singathi lina lizasayina yini khonokho-ke okuthiwa lani likusayina?
Asizozisayini thina. Yinto esayikhulumana leyo ukuthi nxa sebezama ubutsotsi lowo ababuyenza ema-contracting thina umsebenzi siyakuma. I-profession yethu le medicine profession egcwele okumele igcwale iqiniso ukuphumela egcekeni akhona ubutsotsi lobo bukhona. So nxa besinika ama-contract lawa asi-oppressayo engasiniki thina ama-rights ethu njengama njengama civil service asoze sign izinto ezinjalo.
Yes, singathi laba dokotela amakhulu seqalisile yini ukugala nomsebenzi kume njani xa belitshela bona
udokotela abakhulu banike i-government i-48 hours ukuthi besolve i-crisis yona leyi ye-industrial action okokukhalala komsebenzi. Bathe nxa kunga i-government ingayekela ukusolva labo sebezajoyina i-industrial action ngoba sebediniwe ukusebenza bebodwa bebalutshwane umsebenzi omningi kakhulu. Njalo lamaphilisi le mpahla ezisibhedlela kazikho, so sebethwele nzima njalo kuyabafrustrate kunokho.
Udokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yamadokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe laye eseHarare. Asenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla ze-Health Service Board kanye lohlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle. Kulabanye abantu eZimbabwe abathi isimo somnotho sizaqhubekela phambili sisiba sibi ngomnyaka ozayo. Kube khona njalo abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzalethela uZulu inhlalakahle.
Baningi abantu abathi ukusetshenziswa kwama-bond notes asegugudeke okumangalisayo nxa kuqathaniswa lesi sindo sedola leMelika kuza kwenza umnotho obhidlike ngamandla. Bathi ukuthengwa lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha wenza ukuthi umnotho ungasebenzi ngemfanelo. Abakhulume lomsakazi we-Studio 7 eHarare namuhla bagoqela umnumzana Mlindelo Mancitshana othi kabona ukuthi kuzoba lenguquko kwezomnotho ngomnyaka ozayo.
Umnyaka suphelile u-2018 khathesi sesingena ku-2019. Xa sikhangele abadala bezanu siyabona ukuthi akula nto abayaziyo abazayenza ukuxotsha amadokotela ukwethusela ababalisi ukuthi bangastrayiki. Kona lokho kutshengisa ukuthi umbuso wabo ngocuku, umbuso wabo ngobuncindezeli, ngakho akula bungcono obunye obuzabuya. Ngakho ukuthi sithembele ukuthi nxa kulabadala bezanu besembusweni kulento ezaguquka, akula into engibona ezatshintsha.
Lokho kusekelwe unkosikazi Nomathemba Ngwenya othi abazali abaningi abasoze benelise ukuhlawulela abantwana imali yemfundo ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Umumo lo okhona eZimbabwe khathesi angiboni ukuthi ulakho ukuthi uguquke emaduzaneni ngoba izinto zinzima kakhulu. Intengo zikhwelile ezitolo ngendlela engenziyo. Nxa ungena lapha uza kuthiwa lethi yusa kunje ibe ngifuna ukudingela umntwana umuthi nje ukukhwehlela ngatshelwa kwathiwa yi-$16 ngebhondi kodwa ngilethe $4. Ngiyawathatha ngapha ama-$US nje abantu bengawahole. U-2019 lo nxa efika ngibone ngani kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu. Izikolo njengakathesi ama-school fees akhwelile, amanye ama-boarding schools sebiza ama-$3,000 $6,000. Kambe shuwa uyayithatha ngaphi imali njengayena le engakho?
Kodwa umnumzana Munashe Mduza oyebandla le-ZANU-PF njalo ekukomiti emelaleli bandla kwabatsha koBulawayo uthi umongameli Mnangagwa uzaguqula isimo somnotho.
Yeah, u-2019 uzaba ngumnyaka ozaba lenguquko lentshintsho kwezomkhonomi welizwe leZimbabwe. I-government ye-ZANU-PF ikhangelele ukuthi itshintshe izinto ngendlela ephakameyo. Sibonile ukuthi u-2018 ube ngumnyaka ophele izinto zinganazimanga kuhle kodwa ama-programs e-government akhona ayatshengisa ukuthi kungaba lobuhlungu kwakathesi kodwa sisiya phambili sizaqalisa ukubona izithelo zama-programs asebayafakile under i-transitional stabilizing program efakwe ngu-Minister of Finance.
Umnumzana Spencer Mzizi sakamusi Harare uyakuphikisa lokhu.
Umnyaka lo ozayo ukhanya sibili uzaba ngumnyaka omubi kakhulu. Mhlawumbe mina ngokubona kwami ngathi uzaphosa ufana nelo mnyaka ka-2008. Ngoba singakhangela kwezenotho, ezenotho isikhathi esiningi sesike sakubona lokhu ngo-2008 ukuthi singathi thina kudithemayinwayo ukuthi imali imi kanjani. Kodwa ngenxa yesimo semali okwamanje siyabona ukuthi hhayi imali le abathi i-bond note ngani iwa insuku zonke, okutshengisa ukuthi ngomnyaka ozayo mhlawumbe kuzaba wesi.
Ingcweti kwezemnotho umnumzana Itayi Chuma uthi kumele kukhitshwe imali yohlobo lwama-bond notes ukuze kulungise udubo lokuswelakala kwemali.
Nxa sikhangele umnyaka esingena kuwo lo omutsha u-2019 Ngibona sibili kuzaba ngumnyaka onzima kakhulu ikakhulu uhulumende olizwe ngenxa yokuthi singakhetha uhulumende lakathesi kakenilisi ukuthi ayenze izithembiso azithembisayo uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Sathola ukuthi imali lokhu isala isolakala, imisebenzi ayitholakali. Konke lokhu kutsho ukuthi nje kuzaphambanisa sibili ukuthula elizweni.
Okwamanje odokotela bakhalele umsebenzi ukuthi ababalisi bafuna ukuholiswa ngamadola eMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Hizi zalona zezimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo zithi kuyadanisa ezikubona ezimbabwe ngesikhathi sekhisimusi. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Akade bekhangelele ukuthi bazajabula ngesikhathi sekhefu lekhisimusi badane kakhulu kulandela ababhekane lakho bekelwe Zimbabwe. Iningi labo lithwele nzima ngokudinga imali emgwaqweni njalo lamafutha epetulo atholakala kanzima. Umnumzana Rain Ndlovu osebenza eJohannesburg kwale South Africa uthi wethuswa ngabhekane lakho eZimbabwe.
Hayi, uDisemba lo bekunzima. Uthola nje utshwala nje bekuyinto enzima. Uqala uyele nale abantu bathona kuma queues and enye into like mawutshintsha noma utshintshi randi lelo ulifaka kuma bond. Abo chicken bayadura, awuzwisisi imali yakhona iphela lutho. So mawuyiconvert imali yakhona isuke iyasikhama. So next step sesifuna nje improvement ukuthi Christmas vibe liyani ngalahleki ihlali khona.
Uqhubeke esithi ubonile okusolwa ngabantu bonke eZimbabwe.
Uma ungaphandle bakuthi kunzima, you don't believe because ngale ngathi kungcono. So manje siya appreciate amagama abantu abadala mabe sithi akuna sinkwa, akuna cool drink, akunani sikhiwela yonke into ibond liyahlupha. Manje siya appreciate masifila ngale nathi sizosebenza singathi isbudget ancane.
Okunye okusilelayo butshwala ngemva kokuba amavinkili amaningi ethi aphiwe utshwala obulutshwane inkampani ebuphekayo eDelta Beverages. Iningi lithembele kuzihlobo eziphandle emazweni afana leSouth Africa neBotswana ukuthi zithumele ukudla. Unkosazana Ellen Dube ongumbalisi kweleBotswana uthi ikhisimusi ekhaya ibinge ingajabulisi. Uthi kodwa okubaduduzayo ukuthi uma ungantshintsha imali yaphandle efana lamadola eMelika, iRand kumbe ipula uthola ibond note elithe xaxa.
Kubi lo nyaka sibili. Izinto ezenza ikhisimusi ibe mnandazi ikho izinto ezinjengama drinks kakhulu la esiwajayele sithi ngama cocks. Okungcono nje ukuthi nxa ule mali yangaphandle ungayitshintsha ikunika ama bond amaningi kodwa lawo kawahlali.
Noma nje kulukhuni kula unengi elivela ngaphandle kwelizwe. Abadala abafana lonkosazana Sithembile Moyo bona bayathokoza uhlangana labantwana babo abanye ababuya kanye ngomnyaka ekhaya.
Kuhle khona ukuthi abantwana babuye ekhaya bazebona udubo sibili esibhekane layo esilukhangeleyo lapha eZimbabwe. Khona kuhle njalo ukuthi izimuli zihlangane noma kulodubo olunjalo.
Abanye sebeqalile ukuphindela emazweni abasebenza khona. Lo mnyaka omutsha ungakafiki, abanye bebalekela ukuminyana ukuba khona emva komnyaka omutsha, kukanti abanye baxotshwa izikhwama zabo esezomile. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 yokoBulawayo.
Sangangeni kuhlandla elilandelayo wathi sikhangele okuvela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele Melika uselamalanga aphose alitshumi evaliwe kumongameli Donald Trump esithi ufuna imali yokwakha umduli emngceleni weMexico lelizwe leMelika. Bekulokhetho kwele Democratic Republic of Congo namhlanje lapho kuthiwa alukhutshwanga khona ngemfanelo. sokwisikhathi sokholo lwesiKristu silontukameli Nkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Okokuqala silokubonga enkosini ukuba isigcinile sabona ukuhamba lokuphetha komnyaka wonke lo 2018. Sesikhangelele umnyaka omutsha. Ngakho bemfuna ukulikhuthaza namhlanje ngombhalo esingawuthwala enhlizweni zethu umnyaka wonke uze uye phela. Ngizabala kuJoel ichapter ka 2 iverse ka 25. Ithi yona, ngizabuyisela kini okwadliwa emnyakeni yesikhongwane, leqwaki, lenswabanda, lentotoviyane, impi yami enkulu engayithumela kini. Liza kudla okunengi lisuthe lidumise ibizo lenkosi uNkulunkulu wenu oliphetheyo ngokumangalisayo. Abantu bami kabasayi kuphinda bayangiswe futhi. Bona leli kulilizwi emfuna ukukhuthaza thina izizalwane zeZimbabwe ezigabeni ezihlukeneyo, endaweni ezehlukeneyo, labantu abakhuluma imilimi ezehlukeneyo, labantu abakhonza endaweni ezehlukeneyo. Mfuna ukuthi ilizwi engilalo ngalomnyaka olandelayo ka-2019 yikuthi inkosi izayi kubuyisela kithi izinto eziningi. Ngafuna ukuqalisa ngikhangele elizweni lethu leZimbabwe. Ukuba ilizwe lethu ilizwe elalikholisa izinto eziningi. Siyakwazi ukuthi abantu babebuya bezofunda khonapha, bebuyele emazweni abo. Siyakwazi njalo ukuthi isinkwa ukudla kwakutholakala lapha. Okokuthi yona inyama ngwayo sasiyithatha siyihambisa khonale Europe. Manje bemfuna ukukhuthaza izizalwane zeZimbabwe lelizwe lethu ukuthi kungenzakala lokhu njalo. Inkosi ingakubuyisela konke lokhu kube yinto engasimangalisa, sibe ngani singabantu abaphuphayo nxa kusenzakala. Kodwa niyathemba njalo niyakholwa ukuba inkosi ingakwenza ikubuyisele lokhu. Okudingakalayo lithemba lethu kuye uNkulunkulu lokuba silungise izinto zethu, senze izinto ngendlela ehlukeneyo. Ngokwesibili mfuna ukukhangela thina njengabantu ukuthi wena lapho khona isimo sakho singabe siyikuthi lawe kule ntotoviyane esezadla izinto empilweni yakho, kule mhogoyi eseyakhukhuza izinto yazidla yaziqeda, kule nswabanda ezangena zadla konke kwasala kungasela lutho. Kodwa nanko ke ilizwi, nanti ilizwi elingakukhuthaza yikuba konke lokho kwadliwa intotoviyane, konke lokho kwadliwa khona inswabanda zakuqeda, uNkulunkulu angakubuyisela. Lubaningi abangalamali umuntu kala lutho lumnyaka oka-2019. Qalisa ukutshaya izikhwama zakho ukhuluma ukuthi lezi zikhwama zizaba le mali. Ngakho lo mnyaka singawukhangela ngalelo lihlo, uzaba ngumnyaka ozasisa phambili. UJehova uyasithanda. Into eqakathekileyo kumele sibe yazi ukuba izwi lakhe lithi kuJohn chapter 10 verse 10, isela yileli buyileyo ukuzweba lokudiliza lokubulala, kodwa yena ubuye ukuzosinika impilo ephuphumayo emnandi engapheliyo. Ngakho niyathandaza ukuba namhlanje sibe kwazi khonoko ukuthi uJehova uyasithanda, ulande ukuzobuyisela asinike impilo ephuphumayo. Ufuna ukusibisela ngemuva ebunandini lobuyane esasikibo khona sisese Eden, ebunandini lobuJehova ayebufake kithi. Ngakho niyathandaza ukuba leli lizwi lokubuyisela kaJehova lizangena lithophele empilweni zethu, litshintshe indlela esizakhangela ngayo umnyaka lo omusha.
Akuyiphethe mfundisi.
Niyathandaza Baba ngegama likaJesu. Buyisela impilo enhle, buyisela ukuphiliswa lokusiliswa kwemzimba, buyisela imisebenzi ebilahlekile, buyisela imuli ebesezibhidliziwe, abantwana besabalele. Nkulunkulu wamabalaleleyo abazwa izwi lami, baphilise, ubuyisele, uguqule impilo zabo egama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo le yi-Studio 7 elisizwa sisakaza singapha A Voice of America e Washington.
Sengana masiva
we senziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola usenzi
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke zulukandaba lamhla sixoxa lo David Mhavinyana Ngwenya inyanga enkulu lapha sixoxa ke ngokucela izulu baba Ngwenya sakwamukela uhlelo
hayi yabonga edubela balaleli.
Ye, akalisitshela ukuthi kukhanya ngazani izulu lingani lidonsela katshana nxa sokunje licelwa njani phela izulu baba?
Isikhathi sokucela izulu ngo-August khathesi kakusayiwa endleleni okuyacela izulu loba lapho licelwa khona ngoba kulezikhathi zakhona kucelwa izulu lingakani izihlahla zingakahlumi zingaze zihlume lidume hayi akusayiwa emasikweni.
Singathi nje abantu sekumele bekhangele umkhathi kuphela akusela nto abangayenza.
Abakhangele umkhathi akusela nto abangayenza ngoba indlela ivaliwe nangomanyango kuvaliwe ledula kuvaliwe.
Singathi ke nxa kuvele kucelwa izulu baba Ngwenya kuvele kwenziwani ngamafutshane sibini?
I-district ngayinye ngayinye induna ikhipha abantu abaqondana lakho khona lokho okuyacela izulu ngezigaba bahambeke baye khonale ngabe baya kumanyangwa ngabe bayedula ngabe bayenjelele loba lebone bani kutsho ukuthi yinto okufanele ukuthi izinduna osobhuku ikakhulu kumsebenzi wabo okukhangela ukuthi abantu bayaphuma bayacela izulu bengaze batsho ukuthi izulu liyazinela hhayi ayisikho lokho kulandelwa usiko.
Yes, so siyabona sibili sayesizwa kuthiwa ke babe bekhangela izindlu zabothekwane bedile izinto ezinjalo kuyabe kuvele kudilizelwane kunjalo kwenzelwane khonokho
ukuyabe kusethulwa izinto ezigatshele phezu kwezihlahla izikhuni yonke into liyana ukwenzela ukuthi izulu lingabi lolaka njalo izulu lingaze lahlonipha ukuna kudoje wonke lamathambo awezinkomo ezicubayo egangeni atshiswe ukwenzela ukuthi ilizwe lihlanzeke nxa izulu liphazima lingaboni ububi phansi.
Yes, ngathi kodwa lokho kusasebenza yini kulabanye abathi hayi ingxenye ngokwakudala lokho
hayi abathi ngokwakudala ikulahleka balahlekile sibili njalo kuyinto embi ukuthi umuntu omnyama aphume esintwini sakhe. Alikho ikhiwa elazenza umuntu omnyama. Ungabona ikhiwa selizipenda selisiba umuntu omnyama lizipolisha liyabe selimphethe umbhobho selisilwa. Thina abantu siyakufuna ukuba amakhiwa siyazixhuma inwele zethu ukwenza ukuthi sibe sicegula amakhanda inwele zithi yabo silingisela amakhiwa konke khona lokho bayasihleka amakhiwa.
Yes, amuzwa ke lo ke ngubaba uDavid Mhavinyana Ngwenya inyanga elodumo. Baba Ngwenya sibongile kakhulu ngokuthi sixoxe lawo baba.
Hayi ngiyabonga lamdumo.
Zulukanda basihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Wagcina masiwa
usenziwe
manje.
Yebo manje ke sonke isikhathi sabajazi lo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhlanje luhlelo lwethu lokugcina lwalonyaka nangu-2018 usehambile woza wena 2019 namhlanje sishaye ezomculo sixoxa lo Tami Khumalo nguye lengoma edumayo kwele Zimbabwe ebizwa ngokuthi umuzi wakhiwa ngothando. Yeyona le ngoma ingishaye ngaphakathi singakahambi kuye wothi ngilishaye ngale ngoma yakhe ngamafishane.
Umuzi wakhiwa ngothando. Oh, yeah, yeah. musha unobakwa nerudo oyere yere 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 yere
Tami Khumalo ingoma yakho yashisa mvuka baba ngiyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo
yabonga mfowethu
umuzi wakhi wangothando awusitshele ngamafishane ngale ngoma
umuzi wakho ngothando bafo ingoma engirecord umnyaka ophelele 2017 ekupheleni ka 2017 so ningoma ngayikhomboza iminyaka I think about 4 years ago just ngikhombozela ingoma ngangihlala bafo ngicula nje ichorus umuzi wakhi wangothando awuyawuya kuthenge imini ngisuke Joburg ngisiza lapho ekhaya babo ngithe ngifika sesebhoda khona phansi abantu babehleli khonapha emodeni bekhuluma ukuthi abantu abangumama benza kanje abantu besilisa benza kanje omunye lomunye le elomqondo wakhe ayekhuluma ukuthi abantu abangumama benza kanje ngaqala ukubhala phansi but I failed ngishilo ukuthi ngiqedise amavesi lana but later on I had to sit down and then I analyzed that conversation ekade sasilayo ingxoxo sabalayo and then the song came and then nasensibale verse awuke ngayirekhoda ngithe sengiyirekhodile yaphuma abantu bayithanda bayijabulela kakhulu and it has been a hit song lapho eZimbabwe so ingoma nje ethandwa ngabantu impela
umnyaka lo Thami usefikile emaphethweleni kukhona na okunye okuzalethulwa ngumnumzana uThami Khumalo
u2018 bafo ngisho ukuthi u2018 engakapheli sizabe sikholisa nje umuzi wakho ngothando la yenye futhi ngomuthi wangenqamba esimakade ngayirekhoda ngo-2017 la yenza kahle impela bese kusithi mhla ka-15 December yena lo dlile then the concert iphume kahle kakhulu so lapho we introduced a number of songs ezizabe zikhona ku-album elibuyayo but 2019 nxa u-2019 ebuya nje bafo hawo-ke iy'ngoma sizazitshola eziningi zizabe zikhona kuma-platform zonke ama-online stores so yeah
Hayi Thami gqiba uhlelo utshela uZulu ukuthi ingoma zakho zitholakala kanjani njalo awusihlabelele ngamafishane man
All right ingoma zami bazazithola ku SoundCloud I think by next week ngizabe sing upload le nje stuff sam and then they can also get my music you can just SMS me or send me an WhatsApp with 0776242 08 I can actually send the song and then you can pay through eCash as well but listen to
Mhm
Umuzi wakhi wangothando haya 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 musha unowakho nenuno uyere yere 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 Jesu Kristi kwinto unikhala muzi kakhela kahle mzi wakho uyisandi inkosi kazi yakho wekele ubheka bheka ba khethile khethile umesabe uThixo kuzeba naphakade kuyitanda kathi phalako zombi zethi bekanga kunabekeli kumala wekeli ugqoki sosekhanda kuzeba bezandana kuthungakake usemalayini uphethe ukhanye fanfanfanfanfanfe indaba zabantu
Oh yes, oh yes. Awishayele putobu wazi wayishaya. Yo, yazi yaze ngishaya ngaphakathi.
Angibonga, ngibonge baba, ngibonge baba.
Mthwakazo muhle ontanga limzwile umnumzana uThami Khumalo. Kwanele kwalamhla kodwa lingakhohlwa ukuthi ngizabe ngikhona kuhlelo ngolwesibili. Uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Abafisa ukungixhuma ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3. Asihlanganeni ngolwesibili. Bye bye.
Yes, ngaligqiba uhlelo lwethu lamhlanje. Wothi sikhangele udaba abelikhokhela lamhlanje. Odokotela abasathuthukayo badika basoze bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngesifundo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngoGibbs Dube.